Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lingalivuka njani izulukandaba? Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlazi ku 31 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesiphepho uCyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa, kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo.
Sokukhethiwe kwizikolo ezithile indawo ezijiyeneyo, ngiyananzela ukuthi ngapha indaba akhulume kakhulu iCountry Park kule mkhithi kaThebo, ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa kungaba lobunzima ukuthi amanzi asekhule siya phezulu.
Akukacaci ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Monzora osengumkhokheli webandla le-MDCT.
Nga ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du.
Kulo yedwa odabuka esigabeni senkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo ukuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lesiphepho uCyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa, kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo. Abezomkhathi bathi iyezi likaCyclone Charlene lizaqhubeka liselizweni, okuza kwenza kune izulu eliningi kakhulu okwamalanga amathathu alandelayo. Abezomkhathi laba bathi ngaphandle kwesigaba seManicaland, idolobho lakoBulawayo ikakhulu emalokitshini athi Makhokhoba, Country Park, Phumula South, Mganwini, Nkulumane lezinye indawo zizatshaywa lizulu leli kakhulu. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa utshele umsakazo we-ZBC ukuthi uhulumende ufake isikhwama sokuphathisa abantu abasendleleni yaleli zulu esingamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi malungisele lobani ayenziwe nguhulumende koBulawayo phambilini kwalesi siphepho.
Imbiko isifakiwe ebikayo ukuthi kule ngozi lesikhangeleleyo ekhanya e-cyclone ezayo. Ngokunjalo ke siyathola imali lokuthi sokufakwe ama-notice ngapha ngakuBulawayo City Council, besebenza bendaweni labantu be-civic aviation, bevikela abantu ukuthi kufanele abantu siziphathe njani. Bayasitshela ukuba nakule ndama low-lying areas okufanele abantu abahlala kulezo ndawo babe leqiniso lokuthi bazimisele ukuthi nxasokunzima bananzelele ukuthi bayaphuma kulezo ndawo. Sokufakwa, sokukhethiwe kwizikolo ezithile indawo ezijiyeneyo, ngiyananzelela ukuthi ngapha indawo akhulume kakhulu iCountry Park kule mkhithi kaThebo, ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa kungaba lobunzima ukuthi amanzi asekhule siya phezulu. Lakwezinye indawo nje zonke bafakile indawo ofanele babayele kizo, batshele ukuthi futhi nxa umuntu ephuma endlini abe leqiniso lokuthi uyakhiya izindlu yakhe, achiye khile. Lokutsho futhi ukuthi abantu bangamele bazobatshela ukuthi baphume, umuntu kazibonele ngabona ukuthi amanzi asesanda asesiba maningi aphume agijima aye khonapho kulezo ndawo ezikhethiweyo. So lokuthi abantu bangabambi amagetsi, babe leqiniso ukuthi nxa lezulu ingagayisa basuche off amagetsi abo, kungaba la mapholu awayo ayezesa babona ukuthi ababambi. Le namba futhi zifakwe ezokuthi nxa sokulobunzima abantu bafonele ziphi inamba. So ke imizamo yonke le ekhona eyenza ukuthi abantu bazimisele babe ready ukuthi nxa sokulala umkhosi babone ukuthi abantu bavikele kanjani. Lokuthi abantu bangachaphi imifula egcweleyo kumbe izifula ezigcweleyo, labantu bezimota futhi bayaxwayisa ukuthi bangangeni ezifuleni lapho kulamanzi amaningi khona. Ngezindlela okuqathekileyo ukuthi abantu kuthiwa bahlala ezindlini bangahambahambi. Imbiko sibulelethwayo iqongqoselwe ebantwini.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa lizathatha isikhathi esinganani izulu lona lena?
Siyakuzwisisa ukuthi ngabe sitsho bathi bona izulu elikhangelini lamhla liqalise nje ntambama, bebefanisela khonapho ama-10 o'clock ebusuku ukuthi lizaqalisa leli zulu liqhubeke kusiya kusasa likhangele ukuthi sibe lalo lize lidlulele eBotswana after 2 days kusiya kumhla ka-1 bathe ngxe lizaqalisa ukwehla beselidlulele eBotswana ngokunjalo ke bayatsho ukuthi yikwesikukhangeleleyo so sikhuluma kanje kathesi bayasitshela ukuthi ngxe ngo-10 lingaqalisa sibili ukuna so ke kwesikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi kambe kuzasidonsa kanjani bayatsho futhi kuzala izulu elikhulu ngoba bathi bona sikhangele ukuthi lingana ama-60 milliliters amanzi esingawathola ngehole elilodwa so kuyabe kutshengisa ukuthi nxa kunjalo kuyabe kungamanzi sibili amaningi azathi abe khona so yimbi ke siyithola ule
sikhuluma nje kunjani umkhathi uyakukhanya yini kubana likhona izulu elikhulu elizayo
Lesina sikhangela umkhathi alikani kodwa kulokufefeza okunye okuthile kodwa nxa sikhangela umkhathi kuyajengisa kulamayezi ikuthi sokumnyama kodwa kuyajengisa kulamayezi sibila khanya ngathi aloke eqine siyaphambili ukujengisa ukuthi kungenzakala ukuthi khona okwesikutshelwayo for sure izulu line so ke ngokunjalo vele abantu abaningi siyananzela ukuthi sikhuluma kanje labantu vele abasakhanya phandle abantu sezindlini njalo sokusiba lo moya nyana futhi ozwakalayo okujengisa ukuthi hayi lokho abasitshela khona kungenzakala
Umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo Akukacaci ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Monzora osengumkhokheli webandla leMDCT. Ukhuphe owazise izolo ukuthi usebanjwe igciwane lecoronavirus ubikwa esala ukwamukela impumela yokhetho olwenziwe ngesonto eHarare lapho anqotshwe khona kukhetho obelulobudlwangudlwangu. Izolo uMonzora uqhube umhlangano lentatheli zindaba wethula amagama eziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela uMakhuphe ophiwe isikhundla sokuba ngumsekeli wakhe ndawonye lomnumzana Elias Muzuri omunye laye owanqotshwa kukhetho olwenziwe ngesonto eHarare. Umnumzana Morgan Komichi nguye yedwa owamukele isikhundla sokuba ngumgcini isihlalo asiphiweyo kodwa ukhuphe lomdzuri kunye lenye inkokheli ebalisa umnumzana Joel Gabuza bebebikwa bengakamukeli izikhundla abaziphiweyo. Imizamo yokukhulumisana loMakhuphe kumbe isikhulumeli sakhe umnumzana Khaliphani Phugeni lezinye ziphathamandla ezikucele lakhe yehlule ngoba bebengaphenduli incingo. Kodwa senelise ukuhlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nga ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo bengazange bazwana bengazange badonsa besiya hlangothi lunye lingaphela ibandla du ligcine lingasekho singalibona ngokuya kwesikhathi ligcine lingasakhulunywa nje ikakhulu ngo-2023 yikho kuyabe kuqakathekile ukuthi livele khona ngo-2023 lokho esikubonayo kakutsho lutho into enkulu yikuthi lizavunywa yini okhethweni luka-2023 lingehluleka okhethweni luka-2023 liyaphela kanje alo kungakhathalekile ukuthi ngumonzora olikhokhelayo kumbe likhokhelwa ngubani into enkulu ikuwina inhliziyo zabantu ngesikhathi ukhetho selufikile lona lololumisiwe lwelizwe
umbona njani na njengomkhokheli ngumkhokheli ongakhokhela na elizwe alethe ukuthula lokubambana
ukuthi uzaqatha amavoti kulabo abanye abakhona ikakhulu ukuqathaniswa yena lo Thamisa kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani angangaqatha ivoti eyangapi nxa engasakhulisa usekelo lwakhe kodwa nxa elukhulisile yebo kambe angaqatha usekelo kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi izana PF inqobe into enkulu ukuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko wonke umuntu kasebenzele inguquko kasebenzele ukuthi ububi lobo bezana PF buphele kungabi khona odonsa engadonsi labanye akulantuthukela izweni akulamsebenzeni izweni akulamnothweli izweni abantu bazaphila behlupheka ngakho ke iopposition kumele ibuthane sebenze ndawonye
uphume iZANU-PF.
Sesike samuzwa osekhethi ukuba ngumkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora lapho akhuluma khona. Ungani amazwi akhe ngawukakha? Umbona njani na njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na ilizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi ungumuntu owakhayo kumbonga kiyo leso isinqumo esingathathwa ngabantu beZimbabwe bona ngokumkhangela ukusebenza kwakhe ukuthi usebenza ngayiphi indlela. Ukukhuluma kanye inkulumo eyodwa yona yodwa kayenelanga ukuthi kungathiwa khona sengumuntu owakhayo kumbodilizayo. Lokho kusebantwini ke ukuthi bona bazikhangelele, balalele, bakhangele izinsizi zabo, bakhangele ukufuna kwabo imigwaqo, izindlu, izibhedlela, babone yini ukuthi ungumuntu olingana lalokho abafuna ukuthi afuna ukuthi bamthume khona. Kumbungo omunye nje wabantu abachitha isikhathi sabantu. Yikho lokho abantu abazabe bekukhangele ukuthi uloncedo yini kumbe kalancedo, kungakhiwa la yini kumbe ngeke kwakhiwe la yini. Ungumuntu osebenzela ukwakha kumbe ukudiliza. Wonke lokho abantu bazabe bekukhangele kusiya phambili bebona ukuthi bangasebenza laye kumbe bamlahle.
Manje ngokubona kwakho ukuba khona kwakhe le qembu lakhe le MDCT lokhu akusoze na kubangela ukuthi amavoti amanye aye kuye amanye aye kuchamisa bese kunqoba umnangakho?
Kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani. Angangaqathi ivoti eyangapi nxa engasakhulisanga usekelo lwakhe, kodwa nxa elukhulisile yebo kambe angaqatha kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi iZANU PF inqobe. Into enkulu yikuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenza inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo beZANU PF buphele, kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition ngokuhlukahlukana kwabo basebenze ndawonye balethe inguquko ezasusa iZANU PF empilweni zabantu. Ngokuba as long as iZANU PF isembusweni akulantuthuke elizweni, akulamsebenze elizweni, akulamnotho elizweni, abantu bazaphila behlupheka. Ngakho ke iopposition kumele ibuthane isebenze ndawonye kuphume iZANU PF.
Umnumzana efidlela ube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kuloyedwa odabuka esigabeni senkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo kuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi labathole leli gciwane abafika phose amakhulu amathathu 289 balithelelwe elizweni, kuthi abathoba munwe munye 9 balithelelwa kwele Botswana, abane bavele lalo kwele South Africa. Abatholakale bele gciwane leli abedlula amachumi ayisithupha 64 ngabesigaba seManicaland, kulandele abakobulawayo okutholakale abedlula amachumi ayisithupha 62 lezinye izigaba lazo zalandela. Bono ehlukeneyo kulandela umbiko kahulumende ukuthi izikolo zingavulwa mhlaka 4 zibandlela njengalokhu okwakukhangelelwe, ngoba inani labantwana besikolo ababanjwa igciwane le-coronavirus seliqonga. Abalimhloliso yibo bodwa abazavula izikolo, kuthi abanye laba bazaziswa kumalanga alandelayo. Okuningi asikuzweni kuba Thabile Masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo olwe primary and secondary education umnumzana Thawungana Ndoro.
That in light of the surge in COVID-19 infections,
that ukwazisa abafundi nabazali ukuba ngenxa ye-corona asisena ukuvula izikolo
2021 calendar. Please be advised that
umnumzana Themba Kuyemoyo umgcinisi hlalo welupane kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS uthi uhulumende kalungise iholo labo bengakaze bavule izikolo.
Okunye ubuhulumende ukuze izikolo zivule banikeze ababalisi i US 520 dollars ababevele beyihola ngo-2018.
Unkosikazi Bekezela Chuma, umzali, wamukele injabulo enkulu ukudluliselwa phambili kokuvulwa kwezikolo. Uthi lokhu sekuzabapha isikhathi esifaneleyo sokulungisela abantwana.
Kunje siphuma ku-festive season, imali yakhona ibivele ingahlangani. Okunye njaloyo esikubonileyo ukuthi izikolo eziningi kakhulu lezi ezethu eMathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo o-John Talak Club. Kodwa ngibona ngani khathesi uhulumende sezabalaye lesikhathi eside esifaneleyo esokuthi alungisise ukuthi bonke abantwana laba balisi bebe bephephile ku-COVID-19.
Umnumzana Thomas Ndebele, umzali womfundo obhala imihloliso, ukhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadala indleko zabantwana ngesikhathi belinde ukubhala imihloliso ngenyanga kaZibandlela.
Lesi lokhathazeka kakhulu, abantwana babuyele boarding sobhalayo form 4 lo form 6. Thina isifiso sethu bekuyukuthi abantwana behambe ezikolo ngamadays lapha ababhala khona ama-exams. Kukanti ke umbono wethu esiwufisayo lo abawufuni ngoba bathi nxa kunjalo abantwana ngababuyele ama COVID-19 results sitting so negative every time bizobhala.
Kumbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo, uhulumende ukhuthaza abafundi labazali ukuthi baqhubekele phambili bezivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ngokulandela zonke iziqondiso ezabekwa nguye elandela ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization, i-WHO, okugoqela ukugqoka ama-face mask laloba izikolo sezike zamiswa ukuvula ngeviki ezayo. Ababhala imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bayavula izikolo ngolwesibili oluzayo mhla ka-5 Zibandlela, begqiba mhla ka-5 Nhlolanja. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathi ntambo wezenzakala ekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi ilizwe lakhe kalisoze livale imingcele lanxa selikhweze izinga lokulimuka igciwane le-coronavirus laya ku-level 3. Ele South Africa lithi lithethe lelunyathelo kulandela ukuqonga kwabamanja igciwane le-coronavirus. Iphephandaba lobulembo elenewzimbabwe.com lithi amapholisa asecebise uZulu ukuthi engaphatheki emidlalweni yokuthakazelela usuku lomnyaka omutsha okwandise ukwenziwa iminyaka yonke. Lokhu kutsho amapholisa bakwenzela ukuthi abantu balimuke ubhubhane le-coronavirus. Okwamanje sengelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Inyanga ka-2020 ubumubi kakhulu bantu benkosi. Njengama-youth besizama besicela ukubana kuzanywe ngamandla wonke ku-2021 ukuthi sithole amalungelo ethu ngokutshiyana ngokutshiyana langendawo langezindawo, ngoba bekunzima kakhulu, imali ayisebenzi. Besicela ukuthi ubana nxa kulolu ncedo uhulumende esincede konke ngaphila ngayo kusukisela ngapha edinga sikhangelelwa phansi. But siselizweni elifanayo singama-youth, kunzima kakhulu lokho. Siyabonga ingani uDiyami ingabalwa uzwakale kuwonke umhlaba. Siyabonga.
Siyabonga obingelelayo uJacob, siyathandana okobulawayo khona lapha. Ngibingelela ngibonga basakazi be-Studio 7. Siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka. Ngithanda ukubingelela ubaba uJuke Moyo useCountry Park, labo bonke nje abalaleli ngithi libe lekuseni enhle. Indaba yami engifuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yekuya amalungelo abatsha ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngomnyaka ka-2020 ukuthi uhulumende-ke uphambanise into eziningi kakhulu lapha emakolitshini. Imfundo ibingekho, sikhangela ukuthi bekuthiwa online learning akula nto eyenzakalayo, njalo laba abalisi bebedonsa izinyawo bekhonona amaholo abo abangaphiwa nguhulumende. Ungakhangela njalo uhulumende we-ZANU PF uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha. Sigayela ujaha oko wathunjwa khonalapha kubulawayo ukuthi abantu amcheyiwa, kodwa akule sikubone kusenzakala ngohulumende we-ZANU PF futhi kukhona akuthandayo ngamalungelo oluntu. So masichane nje singathi lo mbuso mbuso ukukuluzo mbuso okumindezelo akukho kuhle singathi bakubisa wena bagijimisa ukuthi bapushe abe agenda kuphela noma abantu abasha bawufuna noma kabawufuna abalandaba namalungelo abantu siyabonga obingelelayo Jacob siyathandana ngokubulawayo khona lapha ngibingelela ngibonga basakazi Studio 7 siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka ngithanda ukubingelela ubaba uJoko Moyo seCountry Park labo bonke nje abalaleli ngithi ndibe lekusenehle indaba yami emfuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yebuya amalungelo abatsha ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngomnyaka ka-2020 ukuthi uhulumende ke uphambanise into eziningi kakhulu lapha emakolitshini imfundo ibingekho sikhangela ukuthi kuthiwa online learning akula nto eyenzakalayo njalo laba abalisi bebedonsa izinyawo bekhonona amaholo abo abangaphiwa nguhulumente ungakhangela njalo uhulumente wezanu-p f uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha sigayela ujaha oko wathunjwa khona lapha kubulawayo ukuthi abantu amcheliwa kodwa akule sikubone kusenzakala ngohulumente wezanu-p f futhi kukhona akuthandayo ngamalungelo oluntu so masifitshane nje singathi lo mbuso mbuso wohlukuluzo mbuso wokumindezelwa akukho kuhle singathi bakubisa bona bagijimisa ukuthi bapushe abe agenda kuphela noma abantu abasha bawufuna noma kabawufuna abalandaba namalungelo abantu
sanibonani abantu bakithile njalo ngezindawo siyabona leli hlazo leli elenziwa nguThokozani Khuphe waxotshisa abantu bakachamisa ephalamende wajika waxotshisa uBhebhe xotshisa abantu emsebenzini manje ugijana lo Douglas Montsora ethi yena ulandela isekelo sombuso so isekelo sombuso yiso lesi esesithi bamtshaye ngempama njengalokhu asebekwezile njengoba sebemtshaya so yiso isekelo sombuso lesi abantu bakhala ngelizwi ukuthi ilizwe izanupf ihlukumeza abantu izanupf iyatshontsha i-corruption yena ugijima uyabhidlizi MDC Alliance elwela leyo nto eyenziwa izanupf embi umama uright bemtshayile inhliziyo yakhe imbi kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngelizwi ukuthi ilizwe lilume kodwa yena akakuboni konke lokhu kuhamba nabo Montsora manje basebemtshayile kube ngangumuntu ocabangayo kube ngasikhala kunye laye manje ngendlela abhidlisa ngakhona ibandla eliphikisayo and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili wagijima wakuba harvest house ehamba lawo amaphoyisa emgadile amaphoyisa lamasosha namhlanje sebemtshayile yiba sebemtshaye uMontsora lapho abebhidliza bonke i-MDC Alliance exotshisa abantu ephalamende abantu abavotelwe ngabantu abantu abasebenzela abantu yini ongena support
hayi into kamakhuphe leyi ivele kayizwakali umakhuphe udliwe yena akavumi ukuthi udliwe anti bathi iparty yakwe-MDC iparty elandela i-constitution abakuvumi bona baqaliselini kuwona ukuthi uMontsora utshontshe imali bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll anti kokuqala kwi-check i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini wonke ba-check zonke izo zabo okumele bazikhalele bazibone ukuthi ziqondile yini amanye nxa ezaqhala aye abaleke ephuma ikhetho lungakapheli athi udlelezelwe uMontsora uyenze yakhe i-voters roll bengayiboni ukuthi ngamontsora yini abavume kathi abantu labo abavotelwayo indaba bengafuni ukuvuma la seyenza njengotrump okatrump akusebenzi lokho yikho lapho esizabona khona ukuthi imthethwandaba yezimbabwe iqoto yini kumbe iyathatha ihlangothi ngoba vele kube kumila kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani kathi noma edlelezelwe 883 120 14 9 hhayi madoda abadliwe hawu abani kwabanye kuphela lokhu okuningi lokhu bayaphela bakubone ngokuya kwezikhathi abantu bazamlandela okwakathi esudliwe umakhuphe kavume kuphela ukuthi hhayi usedliwe
baqindekayo bantu bakamthokazi bantu besizwe semandebeleni siyaloba siyaphela seziyavula esikhona mhlaka 4 January abantu bethu bavulela ukuyafundiswa amabala anjengomchanca bezama ukuthi bafundise umchanca amabala angaziwayo esindebeleni abantu abazibafunda njengamabala aqondileyo kanti kusuke kwasekusidini elizweni lakithi sesinikwa abantu bempumalanga abantu besishoneni ukuthi bazofundisa abantu bethu bengakwazi ukukhuluma ulimi lesindebeleni khathi singayiphatha njani leyo ndawo bakithi abantwana nabethu sebebuliwe abasakwazi ukuthi babhilongatuwishi try ulimi labo sohlala kutsho lalahlela ngale kajalo ezikolo abasafundi ulimi sokubuya abantu abavele ezikolo besiza ezimolini babuya lolimi olungazwisisekiyo ebazalini kungani yilo ulimi oluqondileyo kumele ufundiswe ngabantu abangababalisi abavela esonweni ngakho ke suka asukumeni bazali ke sinanzelele khona khangelani ukuthi abantwana bafundiswa ngobani kanti akulabantwana abafundileyo akulabantu abafundileyo abangafundisa abantu ezikolo zasindebele umbuzo lo mkhulu kakhulu baningi kakhulu amatisha esindebele nasetrained kodwa bazihlale baswele indawo zokungena bafundise cela bona uhulumente asiceleni ukuba nohulumente angenisa abantu besindebele ezabelweni zasindebele engangenisa abantu besindebele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuvele imbiko ethi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence wala ukuthi asetshenziswe ukugenqula impumela yokhetho. Inkokheli yebandla lama-Republicans ikhokhelwa ngumnumzana Louis owesigaba seTexas ibikwa yayizama ukuthi imsebenzise uPence kodwa yena wala. Kolunye njalo udaba lokhu kulokukhonona kwabanye abathi umbuso kamnumzana Joe Biden uza kuba lihlandla lesithathu lombuso kamnumzana Barack Obama. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Lokho mbona ngathi ukukhuluma nje kwama Republicans ngoba uBiden ufaka abantu labo yena abona ukuthi kuzasebenza lapho. Nxa kuyikuthi nabaka Obama mbona ngathi kulungile ngoba ungakhangela umbuso kaObama waba muhle kakhulu. Terms zakhe zombili, i-first term 4 years, le second term 4 years, lezana kusika ku-8 years. Waba ngumongameli owaphumelelayo kakhulu engazanga amiswe yibo ama-Republicans ababemhlalele emnyango be-opposa ama-proposals zakhe wonke. Ilizwe leli wayeza lichiya liphakeme kakhulu. So nxa kuyikuthi wayesebenzisa bona abantu abakhethwa ngu-Biden ukuthi bakhokhele ilizwe. Mbona ngathi balungile mina. Nambona ngathi ngiyakusekela khonokho. Kodwa ke eqinisweni ukuthi uyazikhethela yena abantu afuna ukusebenza labo.
Manje ubona ungani abakhononayo bengaba belenjongo bani?
Labo abangathi bayakhonona yilabo abaphikisayo i-opposition eyingama-Republicans. Mbona ngathi kunjalo.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Ngakugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Izulu lesiphepho Cyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa kobulawayo.
akukacaca ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe uzasamukela na isikhundla asiphiwe ngumnumzana Douglas Munzura osengumkhokheli webandla le-MDCT. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.